umhlangano weCongress uqhubekela phambili ngoba umhlangano weCongress yozabuthanisa amalunga MPCT amaningi kakhulu ngoba sinazele umama ukhuphe ulanzi unazele ukuthi laba bantu bacina ngokuthi bebelokhu besithi National Council yiyo lamandla phakathi kweCongress because ukuthi iCongress yakhona kumele ibize ezigabeni ezinjengalezi. Ngakho-ke wayibiza-ke iCongress ukubana izokupha ubukhokheli, izokupha izixazululo. Ngaso-ke kuCongress amalunga wona lawo awe-National Council lawo ayabe selingana lomuntu wonke okuye kuCongress. Bona ba-less than 200, iCongress labantu abangafika 4,000. So asomhlangano omncane lowo, njalo amalunga azabuya amaningi. Abantu ababili abathathu bangaze bayekele ukubuya. Iningi labasekeli bebandla le-MDCT luzabuya ukuze luphe izixazululo. So ahamba kuhle amalungiselelo, ama-province wonke, ama-districts wonke, ama-delegates akhangelele kubana abuye kulowo mhlangano. So kuyabe nje mhlaka 21 kuthe gwaqa koBulawayo kunikwa ubukhokheli ngebandla le-MDCT.
Likhangelele ukuthi kuzaba kulamalunga amangaki?
Ukuze i-quorum ikwane i-Congress ye-MDCT, ngicabangela ukuthi angisaqondisisi kahle ifiga yakhona, kodwa kumele kube kubu-around 3,000. So kuzabizwa kukhangelelwe nangesikhwama ngoba iCongress kumele kuthwalwe abantu le mali engene ku-MDCT kuyicele labo mnumzana bona laba abanye abayeza ukuthwala, ngabona imali yakhona kabasoze bayikhiphele kucongress. So mama umakhuphe umatala ukugcwala indawo yonke kubana zama ukuthi aphathise amanye ama-departments ukuze kukwanise ukuthwalwa kwabantu. So kungathwalwa abantu maybe kuriduce kancane ama-delegates aphansi kakhulu kumbe akuma-wards ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi bafake i-quorum but kuphinde kukwanise ukuthi kube yi-congress esemthethweni. So kuzabuya abantu abadlula 3,000 kodwa bangahlule kufika the-original number e-4,600 or 800.
Manje njengoba inkokheli enye ingasoze ibuye efana labo Chamisa labanye laba, lizayithi yiCongress njani kungela inkokheli emqoka?
Likhokho lokho kuthiwa yiCongress ukubana kuyabe sokubuye wonke amalunga ayenza lesi leli lunga ekuthiwa yiCongress. iCongress ibuthanisa wonke umuntu. Nxa sokuseCongress lo mama umakhuphe uyabe selingana lomuntu ovele kuward yeCholote, lomuntu ovele kuward yeChipinge. So akutsho lutho ukuthi kungayekeli kubuye uzibani banyana kumbe uzibani banyana, as long as ama-members amalunga amaningi buyila enza isinqumo, siyabe sibamba wonke obuyile into ongabuyanga because abantu nxa bengamalunga e-MDCT bangamalunga ngokulinganayo. Omunye lamunye uyabe levoti yakhe yodwa, omunye lamunye uyabe ezimele eyedwa. Yikho nxa kuvota kuCongress omunye lamunye uvota ngevoti lakhe elilodwa. So ongabuyanga eyedwa akasezatshintshi ukuthi yiCongress, kungakhathalekeli ukuthi yena, ngoba ukuthi umuntu lesikhundla sithi ku-MDCT indaba esingathi nge-deployment yikuthunywa ngabantu ukuthi wena suyikuthi. But nxa kubuye kuthini ekubeni ngamalunga wonke umuntu uyalingana, umama makhophi uyalingana noma langubani olilunga le-MDCT.
Kanti kuyini okwenza ukuthi likhethe uMnumzana Maduku yena elilunga le-MDC Alliance?
UMnumzana Maduku asuye kasilolunga le-MDC Alliance. UMnumzana uMaduku lebandla lakhe alikhokhelayo. UMnumzana uMaduku ukhethiwe ngoba ligqwetha eliphezulu elihlonishwayo ngendaba ze-constitution, is a constitutional law expert and the professor. So umuntu onjalo ngumuntu owaziyo, sibe sikhangelela ukuthi situme sibili umuntu okwaziyo ozathi nxa angafika athole ukuthi khonangale edalela khona kule mpikiswano ezingekho emthethweni akwanise ukubana amisane lazo, aveze iqiniso umama omakhuphe ahamba ngalo ngalolu udaba lwe-constitution.